Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 26 Mpofu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa uhulumende ukubona kufanele athengele izinduna ngesikhathi sisiya kuma-election. Lokho kusenza njengabameli bamlungelo abantu. Sizibuze ukuthi i-election siya khona akaze ukuthi kumi njani.
Iningi seliso lehulumende ngokuthengela izinduna izimota khona kungela mali elizweni kanti lo mnotho welizwe uguqe ngamadolo.
Thina lapha eOdniki mine siyahlukuluzwa kakhulu. Ubaba ngumretire akazange akaphiwe yona isenti yonini. Sihlezi sihlukuluzwa kuphela kanti sabantwana bathwele nzima. Silala phandle sile 5 days siphandle. Asikwazi ukuthi senzeni. Bayali kusinika imali zethu.
Abesifazane bemgodini we-Old Nick Mine eKhilani duzane lakoBulawayo bathwele nzima ngokuswela indawo ezihlanzekileyo ngemva kokuxotshwa ezindlini zemayini abakade behlala kizo.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi amabandla alodlakela kamelanga avunyelwe ukungena kukhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Iningi selisole kakhulu uhulumende ngokuthengela izinduna izimota ezedlula amakhulu amabili khona kungela mali elizweni kanti lo mnotho welizwe lawo uguqe ngamadolo. Amabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bathi kusobala ukuthi le yindlela yokuthenga izinduna ukuthi zisekele ibandla lezanu PF ngamandla phambilini kokhetho luka-2018. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere utshele amaphephandaba kahulumende ukuthi izimota lezi zithengwe phandle kwelizwe. Lanxa uKasukuwere engavezanga intengo yazo, ingcweti zithi kusobala ukuthi zizabiza izigidi lezigidi zamadola. Iningi lithi ngabe uhulumende usebenzise imali le ukuthenga imithi yokwelapha abantu esibhedlela lokunye okubalulekileyo. Kodwa umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Charumbira uthi balelungelo njengezinduna lokuthengelwa izimota lezi nguhulumende. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli umnumzana Tiney Mukwewa ongomunye wabantu abasola uhulumende.
Izinto zilimanzonzo abantu bebecabanga ukuthi uhulumende uzabayiretiza i-health kumbe aprioritize ukunika bona abasebenzi abasebenzela uhulumende imali ezingcono zoholo, amadokotela imali zoholo ezingathi zithetha. Kodwa uhulumende ukubona kufanele athengele izinduna ngesikhathi sisiya kuma-election. Lokho kusenza njengabameli bamlungelo abantu. Sizibuze ukuthi i-election siya khona akaze ukuthi kumi njani. Ngoba sazi ukuthi yindaba basuke baba yi-priority only 6 months before an election.
Kodwa zona izinduna zithi zilelungelo lokuzithola lezi izimota.
Izinduna zilelungelo lokuthi zithole indlela zokuhamba ezingani ezingcono. Kodwa nxa sikhangelisisa kumbe siqathanisa imisebenzi oyenzwa izinduna, sinanzelela ukuthi imisebenzi leyo ayifuni skill, ayifuni profession. So kumele ukuthi siqakathekise eminye imisebenzi ngoba even lamacala asethoniswa zinduna izinduna sezathathelwa amandla amaningi okokuthi indaba lesi abasebezithonisisa indaba ezingelahlonzi oluphezulu. So bekungani bekumele beqakathekise ezinye ingadi zikahulumende, even bezabanika imota bekumele ukuthi babadingele lazo izimota ezingaduriyo kangako, kumbe babadingele ngesikhathi ilizwe umkhonomi usuke wasukuma.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iAbameli sixoxe laye ekobulawayo.
Abesifazane bemgodini we-Old Nick Mine eKhilani duzane lakobulawayo bathwele nzima ngemva kokuxotshwa ezindlini zemayini abakade behlala kuzo. Izambuzi enkomponi le ziyesabeka ngengcekeza ukuthi amanzi avulwa ukuhola elilodwa ngosuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impahla zokugqoka, imbiza, ukudla, ingubo kunye lokunye kulahlele phandle okunye kwephukile emva kokuxotshelwa phandle ngamapholisa omthunywa womthethwandaba akasherif. Izulu eline ngeviki edlileyo liphelele phezu kwemuli ezingamachumi phose amathathu ezikhitshelwe phandle kwezindlu zemayini ye-Old Nick wobulawayo. Omunye wabehlelwe yilolu dubo unkosikazi Mebuchiphazi uthi abantu bakhe abafundayo sebele viki bengayi esikolo ngenxa yesehlakalo lesi, njalo omunye wabantu bakhe olomntwana olenyanga ezintathu unethwe lizulu ebusuku belele phandle.
Ndakafektwa zvakawanda, ndine mwana wangu musikana nemwana ane 3 months naye anga achirara panze akatotorwa navatete.
Lomntwana oyinkazana olomntwana ole 3 months besilele laye phandle izulu lasinetha, and khathesi kulesikhathi semosquito, and kulabanye abantwana abafunda ezikolo ezikhatshana abaye esikolo khathesi.
Impilo yenkomponi emamayini ihlukumeza omama ikakhulu labo asebebhujelwe ngomngabo labalabo mngabo asebemiswe umsebenzi. Unkosikazi Siphathisiwe Mathe olomkakhe owama umsebenzi kodwa lokhu engakaphiwa imali yepensheni uthi isifiso sokusuka emayini sikhona kodwa kunzima ukuthi basuke bengaphiwanga imali yabo.
Thina lapha e-Old Nick Mine siyahlukuluzwa kakhulu. Ubaba ngumretire akazange akaphiwe yona isenti yonini. Sihlezi sihlukuluzwa kuphela, kathi sabantwana bathwele nzima silala phandle, sile 5 days siphandle asikwazi ukuthi senzeni, bayali kusinika imali zethu. Ubaba waretire kudala ngo-2014 kaphiwa ngiservice yakhe, kaphiwa ngayini even isenti lokuthi nxa ufuna ukuthwala impahla siyazithwala sizithini, asikwanisi. Abantwana endihlala labo bangu-9.
Omama abahlala emamayini eZimbabwe babhekane lenhlupho ezehlukeneyo ezifana lokuhlukunyezwa ngabesilisa, ukuswela indawo ezihlanzekileyo, njalo bafuna indawo ezifihlekileyo ukuze balungise imizimba yabo ngendlela eqondileyo. Unkosikazi Sibusiso Ncube omunye wabaxotshelwe phandle uthi yena ukwatule ikhiye wabisela impahla yakhe yonke endlini.
Ngakwatula ikhiye ngingena endlini ngifaka impahla zami izulisina. So babuya sekubuya lamapholisa, so amapholisa ngakutshela ukuthi ngcono sihambisane ecourt, amapholisa babaleka. Abaleka amapholisa, so besithi khonakhona bafuna indodani, khona ngathi indodani zeyifunelane ngasiyo ebulela ikhiye, mina yini emvulela ikhiye. So thathanini mina, bathi thina asikuthathi, thina sifuna ibizo elibhalwe lapho ukuthi Themba Mabuda. So mina ngathi ndoda ayihambe ecourt, ohambe ecourt yimi ngoba mina yini emvulela ikhiye.
Osakhulayo unkosikazi Thendai Mafungura obhalayo imihloliso ka-form 4 lonyaka uthi lokhu kuhlala phandle sokumphambanisa kakhulu ngoba esesehluleka lokubala. Umntwana lo ubala esemoteni efileyo phandle, njalo uthi ngemva kokuxoshwa kwabazali emsebenzini usehamba ngenyawo esiya esikolo se-Townsend lapho afunda khona esuka e-Old Nick Mine.
Mina ngiyafunda mfundi Townsend ngo-form 4. Ukuphumisa lokho esikwenze phandle kungi-affecte kakhulu especially ezifundweni zami, ngoba kathi esansela sikhathi sokubala akula magetsi akula malayithi ukuthi ngibale kuyabe kunzima. Amabhuku anethwe lizulu, so ukubala kwangikhona kunzima siphandle.
Umnumzana Danisa Sibanda obelilunga le-Workers Committee uthi izisebenzi eziningi zamiswa umsebenzi kodwa ngenxa yendingakalo yemali lemlando yokunakekela imuli abaningi bacina bethiya umsebenzi.
Indaba ekhona lapha i-Old Nick Mine iya owe abantu 25% for the past 6 years. Ithe iowe abantu for the past 6 years yasiphonga ukuvala nje without notice. yathi sivalile abanye basebesithi hayi thina sesirizayina bezama ukuthi enqebe ngatholani imali zo zama funds school fees landan ba resign umsebenzi waseyophongophongo ngama loose loose money but i 25% abazanjani abayiphiwanga bathe bengayiphiwanga imali liya kwahlala kwasokubuya i-investment entsha ethiwa ngumvika umvika uthe sebuyile wafika wathi abafuna ukubuya emsebenzini uyandisayine lingasazibuzi isikweleti loba sokutheni
emgodini we-Old Nick Mine kulapho okwakusembiwa ilitshe eliligugu elegolide owawungaphansi kwekampani ye-Falcon Gold eyavala ekupheleni komnyaka ka-2015 ikampani leyi yazisa ukuthi isivala ngenxa yokuthi igolide laselithengwa ngentengo ephansi kakhulu emkambo wegolide emhlabeni jikelele lokhu kwathiya abasebenzi abangamakhulu amathathu bengasela msebenzi okwamanje indaba yezisebenzi ze-Old Nick Mine isisemthethwandaba waphezulu owe-High Court lapho amagqwetha alwela ukuthi izisebenzi zingaxoshwa ezindlini nxa zingakaphiwa imali zabo ezeneleyo I-Studio 7 yehlulekile ukuzwa imbono yenkokheli yemayini kunye lamagqwetha ezisebenzi lezi ngoba kuludaba olusemthethwandaba. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Basuku.
Uzulu wakwele Kenya ubevota kukhetho lokudinga umongameli namuhla kulodlakela kanye lokufuthelana okukhulu okwenze lolukhetho lwangenziwa kwezinye indawo. Bekulokulwisana okukhulu njalo phakathi kwamapolisa labasekeli bamabandla aphikisayo akumanyano okhokhelwa ngumnumzana Raila Odinga. Yena oyale ukungena kulolukhetho esithi ufuna uhulumende aqale aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho. Ukhetho lwenziwa kakutsha ngemva kokuba umthethwandaba wesule impumela yokhetho lwakuqala olwenziwe kunyanga ezimbili ezedluleyo lapho okunqobe khona umongameli Uhuru Kenyatta. UKenyatta ukhangelelwe ukunqoba njalo ngoba engekho ancintisana laye. Lokhu kufana nje lokwenzakale eZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lapho uMongameli Mugabe angene eyedwa kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona kunodubolo okukhulu njalo kutshengisa ukuthi kunzima ukuthi umuntu athi yena ibandla lakhe lingene ekhethweni abalandeli bakhe bese bezama ukuthi bavimbele abantu ukuyavota. Ngibona ukuthi inyathelo elathathwa umkhokheli we-opposition uRaila lingabe lithwalisa abantu beKenya nzima kakhulu ngoba ubesuke kuhle nje watshengisa ukuthi abantu bangahamba e-Supreme Court emthethweni nabomkhulu bayecela ukuthi ukhetho lwesulwe kodwa wasephazamisa ukuthi angasaphathe kulolo khetho ngoba sokwenza ukuthi labanye abantu lamanye amazwe kule Afrika ekade ekhangelele ukuthi hhayi mhlawumbe lokhu kuyasiza kungaletha inguquko kwezokhetho. Bathola ukuthi hayi kakusebenzi kufana Luis Sibili kanzima kulolu daba ekhona phakathi ekwetheni khonokho sokwenza ukuthi lanxa kuyikuthi angathi ukhetho belungalwenziwanga kuhle kuzabazima ukuthazi ukuthi lokho kade kutsho kube lesansela ngoba phela akasekho ekhethweni laba kade bafuna ukuqila abasesize bacile ngobe ngekho yena nguye kade ngabanika ukuthi baze abafucele ukuthi nibaqile.
NjengeZimbabwe kukhona yini esingakufunda kudaba lweKenya lolu njengoba lathi sikhangelane lokhetho njalo singabona na kusiba lohulumende womanyano njalo eKenya njengalokho okuke kwenzakala?
Ngibona kuzabazima kakhulu ngoba ukhetho lolu lusuke lwaphathwa ngumthethwandaba omkhulu weKenya wavumela ukuthi lubuye lwenziwe katsha. Kuzabanzima kakhulu ukuthi umnumzana Odinga abuye azama ukuthi no sesidinga ukuthi abantu bangaphandle basize ngakulolu daba njalo ukuthi mhlawumbe kuwe lohulumende womanyano. Njalo nxa ngikhangele kwelenzima kubonakala esingakufunda yikho lokhu ukuthi ukulwisa emthethwandaba nangezinye indlela ungafaki izikhali phansi kuqhakathekile kakhulu endaweni zokhetho ukuthi uRayila wacine enze ukuthi ukhetho lwaphala lesulwe kuyisenzakalo esihle kakhulu ebesithabisa abantu abaningi kodwa ukungaphatheki kwakhe ekhethweni manje njalo lakho kutshengisa khonokho ukuthi kuzatshengisa abantu ukuthi hhayi ukulahla izandla umuntu athi hhayi kangisafuni kakusebenzi ngoba kusozeka umsebenzelela manje uMnumzane uRayila.
Udokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane.
Kulife Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yokwenqabela umemetheka kwemkhuhlane wemvukuzane.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu Amnesty International ibike ngokuvalelwa kukamgcini sihlalo wayo kweleTurkey ngemva kokufunyana engene enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eBaylok. UThana Kilik usele nyanga ezinhlanu evalelwe njalo engafunyanwa elecala lokulwa ecatsha ulakho kugwetshwa ukuthi ahlale ejele okweminyaka elithumi lanhlanu.
Inkundla yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini iTwitter ithi izavimba imibiko yokukhankasa lokwethula izindaba kwamankampani akwele Russia abalisa eSputnik leRT ukuze kuvikelwe uZulu osebenzisa linkundla ngemva kokuphuma kwembiko ethi yiwo asetshenziswa ukuphazamisa ukhetho lokudinga umongameli weMelika nyakenye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Walshman Ncube lithi kumele amabandla ezombusazwe alodlakela angavunyelwa ukungena kukhetho. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ethi isisungule uhlelo lokubuthanisa izehlakalo zodlakela olungagcina lusenza impumela yokhetho ingatshengisi intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye loqoqa inhlelo zabatsha kubandla le-MDCT uMnumzana Desmond Ncube onguye osungula lingxoxo.
Ngendlela esibona ngayo ukuthi abantu bezane laba sebefuna njalo ukuqalisa indlela zabo ezakudala lezi ezokufuna ukubamba abantu ngenkani ukuthi beze benze abakufunayo. Ikanti-ke isikhathi lesi athe yisho isikhathi sokuthi abantu bengathona begidisana bethayana. Abantu bathethe sokumele ukuthi nikhulumisane zisisane ukuthi ngake ukuthi bona bale abantu bale support kumele bamngene ebantwini ukuthi nje njengabantu basebele isikhathi eside labo akula nje into asekelayo.
Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani udaba lodlakela lolu ukuthi kungenziwani ukuthi lungabi khona ikakhulu sonke isikhathi nxa sesiya kukhetho luyaveza ikhanda, ulubona njani?
Lokhu sokufana nje lobabhemi lokhu kanti ubabhemi ungazi umgezise njani uma athi hambe bone lapho kulo mlotha khona uyagiqika azingcolise futhi uma ethi yena isikhathi esikuso akusuko isikhathi sokuthi abantu balo kuze siqoxe angazi ukuthi ufuna umxoxa lobani ngoba izano asophathi eqoxayo okuzenzakala kodwa okuhlungu engibona ngani vele sokwaqala ukwenzeka naye ukuthi i-MDC nayo ekusebenzeni kwayo for the past 18 or 19 years ikhayani seyafunda imikhuba yekababhemi eyokugibika elokhuyani emputhwini emlotheni ngoba i-violence, i-culture ye-violence isikhona eZimbabwe, i-culture yokuzondana, i-culture yokuthukana, i-culture yokuhlekana ikhalisa ukungathandani, ikhalisa ukubandlululana. It's there and zonke lezi zinto zingama parts
ye nanto ke udaba mnumzana Ncube uyavumelana laye yini umnumzana Ndlovu ikakhulu nxa isithi sokungani lisiko udaba lolu olodlakela
angeza ke ngithi ukuthi mina njengeparty sesafundela izayelo yemfundo sesijwayele lathi ukwenza njengezane kodwa-ke ukuthi abantu bengahlala behlukunyezwa nini laningi kuyafika ithiwa lokuthi umuntu laye besekuthi hhayi lapha mana-ke ngizivikele kancane ngoba kuyake kungasela lapho akwanisa khona ukuthi ayekho so ukuzivikela hayi ngeza-ke ngithi sesifundele ukuthi sibe violent hhayi abantu nje babehlukunyeziwe umuntu laye bazivikele hambe umuntu engabuye ngapha seyaqalisa ukukuthaya adilize indlu yakho lawe ugoqisane
mnumzana Ndlovu wena uthini ngalo
Dube mpela ngizakwenza kungabi lula kuwe nguthunuka amanye amanxeba ongabe mhlawumbe ucabangela ukuthi asepholile kumbe asikwazi ukuthi afihlekile emzimbeni wakho njenge-MDC umeleli MDCT sesike sezwa emaphephandabeni ukuthi lanilinje izweni nase embindeni be-MDC vele selilobudlwangudlwangu selisilwa selithana lodwa lithaya lize lithaya labantu abangabafani so vele umuntu wonke onje ocabangayo ikakhulu ozwisisa indaba ye-behaviour ukuthi abantu bangaqalisa uku-ecta ngendlela ethize kuyakhula kube kukhulu umuntu ozwisisa khona kusekhathazekile vele ukuthi even nani kusasa mani ngangena embusweni kuphile seliphakathi kombuso selibuse kambe alisoze lenze yini okufana nokwezanup f ngababhizi bayalifundisa noma ndithi lina liyabe lizivikela ma uzivika mfana nanto uyatraina ngezinye indlela
mnumzana Ncube uyakuvuma yini ukuthi lani selilodlakela
hayi ngiyamuzwa ugatsheni kodwa-ke asingeza lesithi thina umuntu ngayezivikela lapha nje okwenzakeleyo nje ngamalanga soke kufunda udlakela lokho okwenzakala phakathi kwephathi yethu ikuthi nje abantwana bomuntu munye nje kulapho ukuthi bayafika nje bengani bayancwebana nje bekhudzana kunjani njani ayisiko ukuthi sokulwisana ungakhangela indaba le ayijoyi thina sivele asila umkhuba we-violence yikho wabona ukuthi indaba lezi zisenzakala kwaba ubukhokheli bephasi bakhangelisisa bamisa laba babe bamisile baqalisa ukuhlolisisa ukuthi kanti vele kwenzakalani
nanto udaba isikhathi sesingasavumi mnumzana Ndlovu ongasigqibela uhlelo nje uthi fahlafahla ngamafitshane
hayi mina-ke ngimangayana le ndaba yokuthi sikhathazekile vele abantu bakhathazekile abezimbabwe yokudlwangudlwanga i-violence iyakhula angasho uncuba ukuthi bona bayazivikela kodwa angikhulumi izinlanga le yenzakale manje ekamamkhuphe udokotela ukhuphe ngikhuluma ekamangoma neziningi vele ziripotwayo eze-m d c ukuthi laye seyafunda i-violence so mina ngibona nje sezidibene manje nosikile obhanqa okuncane okunye thingakavali bancuba ukuthi njengoba lina lingabe-m d c ngale weekend libone i-violence ipractiswa ngamaphoyisa against udabengo lige lakhomenta yini ngakho uma lingakhomentanga ngifuka ukuthiyela i-homeworks yokuthi indaba lingakhomentanga uma lizonda i-violence
uncube ulayo impendulo
hayi lolu dabo ngibonile nami kuthenzakala kodwa ungakhangela udabo lelo iludabo olukhomentwa ngalo inkokheli yethu ngingakurifeya kwi-spokesperson yethu wephati ku-honorable
alo-ke ngumnumzana Desmond Ncube oqoxa inhlelo zabatsha kubandla le-MDCT ubexoxa endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu oyingcwethi ecubungula ezombusazwe
abathenga impahla kwele Botswana bengena layo eZimbabwe bathi uhulumende kumele acabangisise umthetho wakhe ovimba ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe kubika uMathini Ngwenya
sekuqala ukubonakala abeZimbabwe edolobheni le-Francistown le-Harbron bedobha impahla yendlini lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla esiqhongile ekhaya kukanti kwesinye isikhathi okunye sokuqala ukusilela abathenga eBotswana bathi babhekana lobunzima bokuthi emngceleni impahla enye efana lamafutha okupheka i-rice iflower kanye lokunye okwendlini ayidluli uhulumende weZimbabwe enyakenye wafaka umgoqo wokuthi impahla ekhona elizweni ingathengwa phandle kwelizwe Abazama ungena layo bayayithathelwa emngceleni kodwa umnumzana Aaron Ncube uthi bayazama ngoba eZimbabwe sokudula.
Ukuphakathisa ukuthi singazama ukungena ngempahla ebhodi bayazithathela. Ngakho ukuthi uhulumeni wethu kakhangelisise udaba lolu lwe-import ban.
Unkosazana Irene Moyo osebenza eHebron uthi balesifiso ukuphathela ihlobo impahla kodwa kule mgoqo eyafakwa nguhulumende.
Into khona ukuthi siyafisa sibili ukuphathela abantu ama-groceries eZimbabwe ngoba nxa ulapha uphethe imali yepula uzadiscover ukuthi ithenga izinto ezinlutshwane kakhulu nxa ushuyitshintshele ku-US dollar as compared to nxa uthenge lapha. Abakumele bakwenze ukuthi bacharge i-duty on impahla lezi esiyabe sizithenge ngapha ngoba even though bengayicharge I doubt ukuthi izafika imali ye-price echargwa eZimbabwe for ukuthenga i-grocery.
Uthi umgoqo ofaywe nguhulumende wokuthi kungangeni ezinye impahla yikho okudala ukuthi osomabhizimusi bakhweze impahla yasantando besazi udakula lapho abantu abangazithola khona. Umnumzana Rodwell Moyo laye uthi uhulumende kakhayindisise udaba longavumi ukungena kwenye impahla elizweni.
Ya, mbona ngani uhulumende sokumele consider import ban yakhe leyana ngoba ama-companies wonke athengisa ukuthi akhweze okungalangqondo. Bathi bekhwezwa ngalangqondo uhulumende lawo uyasivimba ukuthi sibe lezinto. Umbona nje khonapha so ngizethenga i-grocery ngoba ngizasebenzisa i-half imali okumele ngiyisebenzise eZimbabwe. So kusigcina kuchiphile kakhulu eBotswana ukudlula ekhaya lapho esifosele ukuthenga into ezidurayo. Abantu bamashop bakhweze ngoba bafuni bathi abala cash.
Abanye baqale ukubika ukusilela kwempahla efana lamafutha okupheka kumakhasi afana lokuFacebook. Ukanti abantu sebeqale ukungena lamafutha ezimota elizweni ngudlu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kule Botswana.
Lesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi lingakhohlwa ukuthi sokufakwe isikhathi esija sokungena kumncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery owaziwa ngokuthi yi-Green Card Lottery. Umncintiswano lo uzavalwa ngo-8 a.m. Universal Time ngolwesithathu mhlaka-22 ngolwezi 2017. Bonke abantu abangena kumncintiswano lo kusukela mhlaka-3 ngomfumfu kusiya mhlaka-18 ngomfumfu lonyaka kumele balahle amaphepha abalawo. Kumele bangene kutsha kumncintiswano lo ngokuya ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/. Ngizaphinda njalo, dvlottery.state.gov/. Wonke lokhu kwenziwa yikungasebenzi ngemfanelo kwemitshina ye-Department of State. Isilungisiwe yonke imitshina eyayingasebenzi ngemfanelo waqaliswa kutsha uhlelo lolu mhlaka-18 ngomfumfu. Ilizwe leMelika liyaphinda njalo ukuthi umncintiswano lo uzaphela ngo-8 a.m. ngolwesithathu mhlaka-22 ngolwezi 2017. Ilizwe leli lithi lizakhangela kuphela abangene kumncintiswano lo ngesikhathi esifunakalayo. Lahlani konke lokhu elilakho okubhalwe ukuthi confirmation number elazithola lingena kumncintiswano lo kusukela mhlaka-3 ngomfumfu kungakafakwa isikhathi esitsha somncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery. Abafisa ukungena kumncintiswano lo ngenani ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/. Zaphinda njalo, dvlottery.state.gov/. Lilandele konke okufunakalayo. Linanzelele ukuthi akula mali efunakalayo ukuze ungene kumncintiswano lo. Akumelanga umuntu oyedwa angene kanengi-nengi kumncintiswano lo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
UZulu sesole uhulumende ngokuthengela izinduna izimota ezedlula amakhulu amabili khona kungela mali elizweni.
Abesifazana abahlala e-Old Nick Mine eKilani bakhala ngokuthi akula lapho abangaya khona.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi kumele amabandla ezombusazwe alodlakela angavunyelwa ukungena kukhetho.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.